Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 9 kuNhlangula 2017 nguNtungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje
namhla sithe yenza umhlangano lomsebenzi eHarare so siuphindile lapho kobulawayo sahlanganisa ama-political parties akumama avela kuma-different political parties to make sure that our target of 2 million women voters we reach it.
Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene lamhlanje kobulawayo behlafuna udaba lwamalungiselelo okhetho luka-2018. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe isikhonone ngocuku isizalwane seZimbabwe eziphathwa ngalo kwele South Africa la kwele Botswana. Kuwoza Friday silomculi we Afrokwasa uZibusiso Ndlovu ocula enguziyi wengoma. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene lamhlanje e-amphitheater kobulawayo behlafuna udaba lwamalungiselelo okhetho lomnyaka ozayo njalo begqugquzana ukuthi baphatheke kulolu khetho njengabesifazana. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo abesifazana abekwezombusazwe bebuthane e-amphitheater bekhuthazana njengabesifazana hathi ukubhalisa ukuvota kukhetho oluzayo luka-2018 kuphela kodwa lokuncintisa ezikhundleni zobukhokheli ukuze kukhuphulwe inani labo edalele ephalamende. Unkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Mushonga umasungula ukusebenzelana kwabesifazana abakwezombusazwe uthi lo ngumhlangano wabo wesibili ulandela abawenzela eHarare.
Namhla sithe yenza umhlangano lomsebenzi eHarare so siuphindile lapho kobulawayo sahlanganisa ama-political parties akumama avela kuma-different political parties to make sure that our target of 2 million women voters we reach it.
Isakhamuzi sakobulawayo esiphatheka kwezombusazwe unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuyamthabisa ukumanyana kwabesifazana lokhu.
Uhlelo lwabomama lokuthi babambane luhle kakhulu njalo kuqakathekile njalo isikhathi sokuthi omama bantshintshe bathandane ngenhliziyo zabo zonke babambane. Kungabi labadlela ithi omama babadlela ithize balutshwana nabona noma badlala abomama balutshwana asibambaneni lawo thina esilamabandla esilabantu abaningi ibandlela labantu abaningi.
Kodwa iningi labo belikhala ngodaba lwencwadi ezikhombisa ikheli abathi lulakho ukubavalela phandle ngoba bengelazindlu njalo kungelula ukubhalelwa incwadi ngumninindlu. Unkosikazi Evelyn Masayithi webandla le-People's Democratic Party uthi lolu ludaba asebalwethulela izeki.
Thina ikuzeki nje thina njengabomama selisikuzeki.
Unkosikazi Gladys Hadebe ongumgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana ebandleni le-National People's Party ukhuthaze abesifazana ukuthi bengagwenxani.
Kudala sisebenzele obaba sisetshenziswa sisikhampena sibavotela lo unyaka bomama 2018 unyaka wethomama asizameni ukuthi ezindaweni zethu thina sonke sazana ukuthi nxa lapha kunomama wetinibandla thina mamanye amabandla singabhenxani kodwa ibhola lingale bomama bodresa ngithi singamakali sonke ibhola lisigresi thina sifuna ibhola ngale.
Abesifazana bavumelane lokuthi abafuni umuntu ozachawa ngesikhathi sokhetho, bethi abantu ababambane okugcizelelwe ngunkosikazi Stylish Magida wezaphu.
Asifuni kolumfana oshaya umthombana, asifuni kolumfu obulala umuntu singakufuni isikhundla, hayi.
Kobulawayo lamhlanje bekulenjabulo phakathi kwabesifazana kulomoya wokubambana bekhuthazana ukuya kukhetho bebambene ngoba sesiside isikhathi bekhankasela abesilisa ukuba bababuse. Unkosikazi Joyce Mujuru, unkosikazi Thokozani Khuphe, lonkosikazi Lucia Mathibenga ngabanye abangene lomhlangano bekhuthaza abesifazana ukuba babambane. Unkosikazi Mujuru uthe abesifazana abayangena umhlangano wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations bacele abesifazana beZimbabwe ukuba babambane ngesikhathi kuyiwa ekhethweni ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Okokhela idale lesenethu unkosikazi Edna Mazongwe uthi lanxa inani labesifazana abangamalunga edale leli likhwelile selokhu lasungulwayo, lokho lingakafiki kusibanga esihambelana lobunengi babo elizweni. Ekhuluma ngelanga lesibili lokubukisa imisebenzi yedale lephalamende eHarare namuhla, uMazongwe uthe kathakazeleli inani labesifazana elikhona ngoba liyisilinganiso sokungamatshumi amathathu lane ekhulwini kuphela. Idale lephalamende lathi lisungulwa lalilelunga elilodwa kuphela elisifazana. Umsekeli wesikhulumeli sedale leNational Assembly unkosikazi Mabo Chinomona uthe uqakathekile ukuthi abantu bavotele abesifazana ukuthi babamele edale ngoba yibo abazi kuhle inhlupho zikaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lonkosikazi Rita Ndlovu owake wamela inkulumane edale lephalamende ekubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Omama ngababaningi, izizathu eziningi izizathu ezenza omama sicile singabaningi ephalamenti. Hayi, uyafica ukuthi kulokuthi khonakhona khonokho ukuthi abomama ngasisapotani emaphathini. Kule ndaba yama-primary elections eyenzakalayo, uyafica ukuthi omama uyabe ngala mali yokukhontesta ukuthi ancintisane nomuntu ongubaba ku-primary election. Uyakwazi ukuthi vele ku-politics kwenzakala, nabanye bayakwanisa ukuthi athenge abantu ukuthi bamvotele. So abantu abangabomama babaye bengalayo imali yokuthi bayenze njani, bathenge abantu ukuthi babavotele ukuthi bawine ku-primary election kwenzele ukuthi baye ephalamenti. Two, omama vele kasisukuli kasiphume ezindlini, okuyisizathu sokuthi namhlanje sibe sikhuthazana ukuthi omama kumele siphume siyovota ngobuningi endisisekelayo kuyenzela ukuthi sibe baningi ekholakale lapho okwenziwa khona imithetho. Ngoba uyakhangela isikhathi esiningi lapho okwenziwa khona ama-decisions uyafica kungabobaba kuphela kungalabomama. Kusenziwayo ukuthi ne-culture yethu futhi khonokho ukuthi umama vele imisebenzi yasesekitchen, abanye omama lokho besesaba ukukhokhela besesaba ukuthengamela, yikho kwenza sibe kalutshwana. So izinto ezinjengalezi ziyakhuthaza, la ubona omunye umama ekhuluma phambi kwabantu kuyakhuthaza abantu ukuthi labo lase kufike ezikhundleni zokuthi bakhethe basukume bayezimela labo njengabomama.
Bona omama abasedale lephalamende ungathi bayawuyenza yini umsebenzi ngemfanelo?
Kesi ngathi bayawenza ngoba sebekuboniswa ukuthi khonokho ukuthi sibengabuthanise omama, omama babelazilungele labo ukuthi balelungele lokuthi bakhethe, balelungele lokuvota, balelungele lokukhethwa futhi. So kutshengisa ukuthi imfundiso lethu siya phambili, abantu bonke sebevuleka ukuthi nxa umele ufuna ukuthi uyofika esikhundleni lesala kumele abanye omama labo ubakhuthaze ukuthi labangele ezintweni ukwenzela ukuthi la uthole kufekele. Uzakhangela ukuthi ngathatha i-example yokuthi ku-inclusive government le edlulileyo ekade silayo ngo-2008 omama kulokhuzeli phezulu khona ngale kulokhuza kwi-presidium kwakunabomama abangaki ukhadilethi ababathathi.
Unkosikazi Rithanda Ndlovu ngwake wamela inkulumane kudale lesenethe kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, iParliamentary Portfolio Committee on Foreign Affairs, sikhonone kakhulu ngocuku izizalwane seZimbabwe eziphathwa ngalo kwele South Africa la kwele Botswana. Kodwa abanye abeZimbabwe kwele Botswana bathi ngaphandle kokuthi umumo womnotho ulungiswe ekhaya, isimo sokudubeka kwabo bephandle kwelizwe sizaqhubeka. Kubika uMartin Ngwenya.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Kindness Barata, ubika tshele iPhalamende yeZimbabwe ukuthi abeBotswana labeSouth Africa bahlukululiza izizalwane zelizwe lakhe. UBarata uthi bazahlangana leziphathamandla emazweni omabili ukukhonona ngempatho ephiwa ikakhulu labo abeqa umncele ongekho emthethweni. Iningi elifika inkulungwane lenkulungwane labeZimbabwe lingena eBotswana kanye leSouth Africa libalekela ubunzima besimo somnotho ekhaya. Ngokunjalo abanye eBotswana abafana loMthabisi Dube bathi uhulumende weZimbabwe kafake imizamo ekulungiseni umnotho welizwe okuyiso isiqoqela esiqotsha abantu elizweni.
Hayi, into kumele sizibuze yona yikuthi okwenza ukuthi abantu bebaleke ezweni lakithi kuyini. Uthola ukuthi umuntu uza azihlalele anganawo amaphepha ngenxa yokuthi isimo sibi ekhaya. So uhulumende angaze kukhulumisane leBotswana kumbe leSouth Africa, kuyafanana. Okuqakathekileyo ukuthi silungise indaba yethu, silungise ilizwe lethu.
Kunkanti unkosikazi Abinare uthi ekhaya baxotshwa isimo esilukhuni somnotho okwenza babone kungcono ukubhenisela ukuhlukuluzwa eBotswana. Uthi liqiniso abantu baphathwa ngochuku, kodwa iZimbabwe kumele ilungise indlu yayo.
Abantu bayahlukuluzwa, yebo, kodwa indaba evele isiqokoqela iwo umnotho weZimbabwe. Lamanye amazwe asediniwe ngodaba lwakhona.
Omunye weBotswana umzana Tsepo Busalwetsu uthi abangena elizwe ongekho emthethweni bayahlukuluzwa ngoba bebonakala njengabantu abazodala amacala.
Avalovi illegal immigrants from Zimbabwe will always be a challenge.
Yona ukuzahlala kuludaba oluhlumbayo phakathi kwamazwe omabili. Ngoba iBotswana ibona angathi abangena elizweni ongekho emthethweni bazodala amacala.
Abangena elizweni ongekho emthethweni bathelwa imvubu bengakabuyiselwa eZimbabwe, kodwa sekube lokukhonona ukuthi abanye baphuma belimele kakhulu. Kulomunye osanda kulahlekelwa lelihlo ngemva kokudutshulwa amapholisa, kukanti omunye kasenelisi ukuhamba esesebenzisa isihlalo samavili i-wheelchair ngemva kokuthelwa imvubu. Amazwe omabili ahlala njalo nje edinga indlela angahluza ngalo udaba lolu lwabangena eBotswana ongekho emthethweni. Umhlangano ogcina we-Joint Permanent Commission on Defence and Security ubanjwe eGaborone evikini esanda kudlula, kodwa kungatholakalanga mpendulo. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeGaborone kwele Botswana.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngengozi zomgwaqo ezikhanya sezivangela imfa yabantu abanengi ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukonakala kwemigwaqo lamaphutha abatshayeli. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umumo wezombusazwe kwele Bhilithane usuyingxabangxoza ngemva kokhetho oluqhutshwe kulelo lizwe izolo. Impumela yalo etshiye ibandla eliphikisayo ele-Labour Party selilezikhundla eziningi. Elama-conservatives lona elikhokelwa inhloko kahulumende unkosikazi Theresa May lilahlekelwe izikhundla eziningi. Amazwe asemhlubulweni we-Asia Pacific abikwa esebhekanelo kuqonga okukhulu kodubo lokuhlaselwa kwemitshina yakulezinsuku, amakhompyutha, olwe-cyber crime kanye lokuntshontshelwa kwabantu izimali. Omunye wabasakhulayo abaza ngapha eMelika ngeviki ezayo ukuze funda ngobukhokheli obuqotho phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, unkosazana Nomalanga Ndlovu, uthi ukhangelele ukufunda okunengi okuzamphathisa ekuthuthukiseni inkampani yakhe.
Ngiyajabula kakhulu ukuthi lami ngikhethiwe ukuthi ngihambe eDrake University, and into engiyikhangeleleyo yikufunda. I think kuqakathekile ukuthi sifunde ukuthi amanye amazwe ayenzani njalo baphumelela njani. So into yokuqala engiyikhangeleleyo ukuthi ngifunde ngikwanise lami ukurepresenta abantu bakoBulawayo lamanye ama-young people abafuna ukuhamba next year.
Kahle kahle wena kuyini okwenzayo empilweni?
Mina ngine company yami okuthiwa i-Outspoken Consulting, and ngiyafundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma phambi kwabantu nxa bengama-presentation abayenzayo, ama-business abo kumbe ama-presentation for anything. Ngiyabafundisa ukuthi ba-presente njani, ukuthi nxa beme phambi kwabantu bakhangeleke phambi kwabantu, ngoba kwesinye isikhathi ungaba ne-product emangalisayo but ungayehluleka ukuthi uze-expresse kuhle phambi kwabantu, then ayisoalso uzophumelele ngendlela owade uzaphumelela ngayo nxa ukwanisa ukukhuluma kuhle.
Ngezinye indlela uyenza i-public speaking?
Yeah, public speaking training, yeah. I think singayifaka njalo, ingaziseka better. That's just a part of it.
Uyiqale nini inkampani yakho?
Last year ngo-January.
Kahle kahle kuyini okubonile okwenza wavusa likampani?
I think ngithanda nje ukukhuluma, then ngasembona ukuthi kona kulabantu abaningi abafuna uncedo, abafuna usizo nxa bekhuluma, bengabe besebenza kumabhizinisi amakhulu, bengabe besebenza ezikolo njalo. Even abantwana labo kuqakathekile ukuthi besabancane bakwanise ukukhuluma, ngoba emhlabeni kathesi uma zithulela kaphumeleli, ngoba kulamuntu okwaziyo ukuthi ufihle ngaphakathi kwakhe. So umuntu angakwanisa ukuthi akhulume, uyakwanisa ukuthi azwakale, abantu bamuzwe laye phakathi kwekamphakathi. So ngabona ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bekwanise ukukhuluma kuhle bengayisabi, bengelavalo.
Unkosazana Nomalanga Ndlovu ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lithiye indlebe kusasa elizwe siqhubeka sixoxa labanye abakulolu hlelo. Kwezemidlalo lamhlanje, umsekeli weqembu le-Highlanders uJosphat Mzaca Ngulube utshengisele koBulawayo namhla ekhonona ngesijeziso esetheswa leli qembu yi-Premier Soccer League ngemva kodlakela olwenzakala mhla leli qembu lidlala lele Dynamos enkundleni yeBarber Fields ngenyanga edluleyo. Kubika uJoseph Njanji.
Ungulube ubhode idolobho lakoBulawayo ephethe ibhakane ebelilotshwe ngakwelinye icwele kuba imali efika inkulungwane ezine okumele ibhatalwe liqembu le-Highlanders njengesijeziso sokuba abalandeli baleli qembu badale ukuba umdlalo walo leqembu le-Dynamos ungapheli ngenyanga edluleyo iningi kakhulu, kanye lokuthi umgcinisihlalo weqembu leli uPeter Dube wamiswa ukuphatheka kwezenguqu inhlanganiso yeZifa ebiselwe esikhundleni sakhe. ngakolinye icele ibhakane likamzacabi lilotshwe ukuba ubudlwangudlwangu wabufunakali emdlalweni wenguqu inhlanganiso yezifaka ithiyane lobukhohlakali ezombusazwe kazifunakali ebholeni kanye lokuthi abonompembe bethiyane lokuphemba ubudlwangudlwangu. Phezu kwebhakane kumacele omabili bekulesitsho esithi asifuni bombulu esidume ngemva kwawo umdlalo ongasaphelanga enkundleni eBarber Fields mhlazilitshumilane ngonkwenkwezi. Kuthi ngaphansi bekulotshwe ukuba ayisoze ibulawe uyala umzaca. Ekhuluma lomsakazi weStudio 7 uNgulube uthe ukhethe ukutshengisela eyedwa ngoba ngendlela imuli yayilendaza enkulu ngayo bekungonakala nxa abalandeli baleli qembu bengatshengisela ngobuningi babo.
Frequently, two to nine, both in one year's demonstration, they saying humbang is saying submit on behalf of the elders' family in two wrestlers, like one corruption we're referring. So that's we're referring for corruption, for people like Chiangwa bring politics in shock. One time, Ramon Chiangwa, we have a busy, it was unpeer, a question about Labocasuber, Ilan Eland Lazamon, as a woman.
UNgulube uqale ukutshengisela kwakhe ngaphandle kwesitolo se-Pick and Pay Hyper, wahamba wayadlula ema-ofisini enhlanganiso yezifa, wasecina esithombeni soya ngumsekeli kamongameli welizwe uDr. Joshua Mqabukonkomo, lapho afundele intatheli lozulu izikhalazo zakhe phezu kokuphathwa kweqembu le-Highlanders zinkokheli zomdlalo wenguqu kweleZimbabwe. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi ama Warriors ngesonto lizadibana leqembu elimela ilizwe leLiberia enkundleni yeNational Sports kumdlalo walo wawuqala owomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni leCameroon ngomnyaka 2019. Iqembu leZimbabwe leLiberia kusibaya sikaGroup G ndawonye lamaqembu amazwe athi eleDemocratic Republic of Congo kanye leCongo Brazzaville. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuwaza Friday lamhlanje sihamba lomculi weAfrokwasa uZibusiso Ndlovu ocula emuziyi wengoma osethule idlalate lakhe elitsha elilesihloko esithi ngivuswa isililo. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Nensizwa esakhulayo uziwe ngoma othoshulwe yingwe kuKame ePlumtree. Umculo walensizwa iKhwasa Khwasa yaseDRC ayixubanise lomdumo osendo lwamaTswana. Uthi kwezingoma zakhe uye wagwekwa abakhonale iDRC, kade kuTswana uhamba lomculikazi odumileyo uSlyza.
Bathela ke lutholo kuqala ngolozotshela abanye leli CD lenziwe ngendlela ephezulu kakhulu, lingithethe 2 years ukuliyenza ene nabantu engisebenze nabo, ama-guitarist engisebenze nabo kuleli album, ngisebenze nabantu abana-experience kakhulu ngoba ngisebenze noSamurai Ngingo omunye odlale i-lead waseKongo, then i-rhythm ngasebenza noMasamba uJoseph Masamba waseZambe, then i-bass wadlala uKuthi
le ndalate lakhe lengoma ezisikhombisa kule yona ethi ngivuswa isililo ukhala ngalabo abafulathela abazali babo ekhaya babachiye besidla imbuya ngoluthi bona ngapha bezifela ngamakhumkhumu. Uthi ke nxa eseyixubanisa la magitar omdumo wesitswaneni kuphume uluju oludliwa umuntu ebotshelwe. Lobanje abaculi abaningi befisa ngazo zonke indlela ukuyaduma emazweni, uziyena uthi iAfrokwasa yakhe ufuna idume kuzokazi leAfrika.
Iphupho lami kusibona sengidumile kakhulu eAfrika mhlawumbe. Sengiwumculo nami osedume kakhulu eAfrika ukuthi sengadlala noma kuphi eAfrika. Sengiwumuntu mhlawumbe osefana naboCameleon. Sengiwumuntu osefana naboKhanda Bongo.
Balutshana abaculi beZimbabwe abathe ngokungena kwezomculo behluka kulokhu okujwayelekileyo. Yinengike lingena kwezerumba ezokholo imbube ihouse loba ihip hop. Uzike yena uthi zitholele lidlalade nawe njengoma Afrika uzincome ngoba Afrika bakho. Lesotho 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Mhlapo.
Iba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene kobulawayo lamhlanje behlafuna udaba lwamalungiselelo okhetho. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ikhonona ngocuku izizalwane zeZimbabwe eziphathwa ngalo kwele South Africa la kwele Botswana. Kuwaza Friday besi lomculi we Afro Kwasa uziwe ngoma. Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Matuka nduna vafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.